loba kule esithi khona i-communist democracy njengaleyana eyenziwe eChina leyana ukuthi abantu bayahlangana ema-reserva kumbe grassroots level bakhethe ama-representative kungenzakala mfowethu ukuthi u-communist system kungaba lokhetho kodwa ukhetho lwakhona luyabe lungathi lu-manage i-central government kodwa ukhetho olwe-Russia into yokuqala vele inza lubole ukuthi abaphikisayo uhulumende bayaliswa ukuncintisa bayaboshwa abanye bebulawa kutho ukuthi vele awusoze ungene kukhetho abantu abancintisayo bengekho kuyafana ukuthi i-Highlanders idlala iyodwa kungela Dynamos
singathi ukhetho lolu luyafana yini loluqhutshwa eZimbabwe njalo nxa kusaziwa vele ukuthi umbane ozanqoba pho lwenzelwani ukhetho
ya angiye ngithi ngoba phela iZimbabwe abalale bayakwazi ukuthi i-constitutional democracy kukhona umthetho uthi wona kakube lamaqembu aphikisayo kubhaliwe emthethweni lo mthetho wokukhetha ukhona inkinga yokuthi laba ababusayo yibo abaphazamisa umthetho wakhona esithi khona yi-state capture kuyalungiseka awusoze kufani ngaye kule ndlela zokuthi ama-votes akaZulu agcinwe alungisiswe kuyabe kulungile ukuthi asingeke sifananise ukhetho lwe-Russia lwe-Zimbabwe hayi lapho siyabe sesingathi sesedlula umngcele
ye singathi-ke nxa kuvele kuphela kusobala ukuthi umnumzana uPutin uyanqoba buze kusiba labanye amazwe kuthiwa vele umnumzana ubanibani la uyanqoba pho ukhetho ngolwane
lo ngumbuzo omuhle kakhulu uyabona mfowethu ilungelo lokuya ukukhetho lokuya khetha lokuma elayinini uvota lilungelo thina elibhaliwe isekele sombuso kutho ukuthi nxa laba nxa loba kusaziwa ukuthi ukhetho lwakhona luyabhidlizeka kusobala ukuthi thina ngokwethu njengezizwana zeZimbabwe sitshengisele ngokuyavota nxa bona bezantshintsha impumelo yakhona sebentshintshe ekubaleni sokungokwabo kodwa thina vele sesitshengisele ukuthi hayi sifuna ukusebenzisa ilungelo lethu nxa thina vote eZimbabwe lapha akwaziwa ukuthi uzanqoba ngubani kodwa onqobayo uyabe nqoba ngokuthi kuyacilibezelwa kubalwa amavoti engekho yikho ngisithi mina kuthiyene lokwezimbabwe.